So we zika descend of a VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Welamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umthethwandaba we-Constitutional Court wakwele South Africa usuvumile ukuthi ulalele izikhalazo zikamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli walelo lizwe, okutsho ukuthi baseyikubotshwa okwamanje njengalokho obekukhangelelwe. Iningi lithi kufanele uhulumende avule ezinye njalo indawo emphakathini ezokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona elokhu imemetheka elizweni. Sixoxa lamabandla ezombusazwe ngemikhankaso yawo yokhetho olukhangelelwe ngo-2023.
Tshinjima iyedlula ukhetho lolwabantu abahlala belukhangele usananzela ukuthi iZimbabwe ibiphi vota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu ema-Tshwelend abakabhenefithi kumba bakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wakwele South Africa namhla uvumile ukuthi ulalele izikhalazo zikamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli walelo lizwe, okutsho ukuthi kaseyikubotshwa okwamanje njengalokho obekukhangelelwe. Umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuma phambi kwaleli dale ngomvulo ekuseni mhla ka-12 ekuyonale inyanga, kulandela ukuphanyeka kwakhe isicelo kuleli dale esokuthi isigwebo asetheswayo sicikitshwe. Wagotshelwa ukudonsa okwenyanga ezilitshumi lanhlanu entolongweni ngokweyisa i-Constitutional Court ngemva kokumfumana elecala elokwenqaba ukuya kuma phambi kwezondo commission eyayidingisisa ngenkohlakalo esabusa. Umsakazo we-SABC utshengise umnumzana Zuma iphuma emzini wakhe enkandla namhla ntambama egqagqelwe ngabasekeli bakhe behlabela, ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emphakathini kusasa. Okolunye udaba, umanyano we-SADC wethule umbiko ukhuthaza ukuthi kube lokuthula elizweni le Eswatini kulandela ukutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe zisola ezithi kwephulwa kwelungelo loluntu yinkosi uKing Mswati wesithathu, ngesikhathi abalwela ilungelo loluntu besithi amapholisa lamasosha ayahlukuluza ababhikitshayo. Iningi kobulawayo lithi kufanele uhulumende avule ezinye njalo indawo emphakathini ezokuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19, ngoba isibhedlela sempilo United Bulawayo Hospitals kanye lesengutsheni zisandelwa. Lokhu kwenzakala inani labantu abatholakala belomkhuhlane lo likhuphuka amalanga wonke, njalo ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi sokulabanye njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amane 1,442 abahlaselwe ligciwane le-coronavirus labulala abangamachumi amathathu lantathu 33 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gciwane selokhu elaqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula kancane amakhulu amahlanu 52,663 labulala abafika phose inkulungwane ezimbili 1,841. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gciwane selisedlula amakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa 788,004. Umphathintambo obona ngezimali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leThe Herald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Sixoxa lo nkosazana Debra Mgaza Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezidaladini ebulawayo Vendors and Traders Association nalolu daba.
Lockdown ngekhefu ikhona imenyezo zesibizo ngohulumende, kodwa singananzelela vela abasuthela emalokithini akubona ngathi lokhu kufanana ngoba abantu banokubeabantu balokhu bengena emadrobheni besenza i-business yabo ezinye, kodwa bese besiphumake masinyane ngoba bezalelela yena beyitotikazi.
Zwile njalo ukuthi abanye abathengisayo bathi bafuna ukuthi ngabe bona bamukela lowo mjovo bebuye abantu bezobahlaba. Bone ani bayazuza yini isikhathi sokuthi bahambe bayelayina?
Yakhala sibiza ukuthi nawajova
Lo Nkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe athi aqhubeka ngenhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka-2023. Njalo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, usichazisela ngokwenziwa libandla lakhe.
Sisebenzisa amabala okugcigcwiza esithi CCC, Citizens Convergence for Change. Lokhu kusithi ukuthi abantu bangaphongukhangela ba ngokubuka izinto ezimbi. Abantu sesifikile isikhathi ukuthi la masukume batshengisele benze konke okuvunyelwa yi-constitution ukuthi uma inkinga isiyo abaphume bayihoze bangene ku-street babhala amaphepha batshengise benze konke kodwa bengafaki udlame kwenzela ukuthi abantu bonke baphume maprovinsi wonke azithena athi kwaqa uma selanda izami zabaleka njengomvundla yisukela emlindini. Asifuni ukubuswa njengezigqili, njalo asifuni ukuthi abantu basebenzise amacinga okutshontshela abantu ingqondo. Kathesi nampo behlulekile ukufeza ngitsho le nto eyodwa bakhampena batshontsha ama-election ngo-2018 sebephelelwe ngamaqinga. Thina sithi abantu sebefanele kathesi bayerejista ukuvota, hatshi ukurejista ukuthi abazaphiwa imali. Imali leyo bazayithatha ngathi bona vele besehluleka. Vukani mahlabezulu, lingoswa ngotshani njengamazambane. Ingabantu elafiswa ngubaba uNkomo ukuthi vukani lizenzele, khulumani lisenza, hatshi ukubuka.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxelayo ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ukuze sizwe ukuthi bawuqhuba njani owabo umkhankaso.
Ngiyabonga dadewethu. Ibandla leMthwakazi Republic Party liphakathi wohlelo engathi kuluhlelo olungajwayelekanga kupolitiki yelizwe leZimbabwe, ipolitiki ephathelene lokuthi sifundisa abantu bakithi ngobuzwe babo ukuthi Mthwakazi kulilizwe elizimele lodwa from iZimbabwe. Kungokunjalo sibafundisa ukuthi okwenza sibe phakathi kwalolu hlupho njengabantu bakomthwakazi ukuthi asikatholi usibuso wethu onguye esingathi mase simtholile abantu bakithi bazakhululeka lawo babenefit elizweni labo. Yikho ke ngithi mina olwethu uhlelo kathesi aluqukethe kumbali uphathelenanga lamavoti kuphela, iself determination ukuthi abantu bakomthwakazi balilizwe njalo elahlanganiswa lelizwe leMashonaland ngo-1923 ngamakhiwa okungela sivumelwano phakathi kwabantu besintwini labantu besishoneni. Kwazothi ngo-1980 iBritain layo yabuya yasihlanganisa leZimbabwe, singathandanga ukuthi kube njalo. Kungakho-ke ngisithi ethu indima iyedlula ukhetho lolabantu abahlala belukhanyelo sananzela ukuthi iZimbabwe ibiyikivota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu eMashonaland abakabhenefithi kumbe abakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Elingathi yizo ingxaki elidibana lazo yiziphi?
Amabandla aophozayo anjengathi imthwakazi Republic Party lamanye amabandla, iZANU-PF iwenzela kube nzima kakhulu ukuthi bakhankase bangene ebantwini. Isikhathi esiningi bafika nge-COVID-19 kodwa sebabona bona besenza izinhlelo zabo. Uhulumende lowu esibopha kwizikhathi eziningi itholakala esibopha esithi singabantu abangalandeli isinqumo. Uzananzelela ukuthi case yamalunga ethwa ngu-9 ahlala 2 months egami bebotshwe ngo-March iyaqhubeka iya phambili, kanti amanye amalunga ethu aqhubeka ebotshwa kwesinye isikhathi ebotshelwa indaba zoyenza ze-lockdown ezizokwenza lama-mask lakho konke okunye. Sikhuluma kuzofika namhlanje ngomuntu ofunakalayo ebandleni leZANU-PF, ngifunwa ngamapholisa ukuthi ngize ngingazi lokuthi bangifunelani. Kanti ngakwenye incele futhi ibandla lethu liyenza ama-inroads amakhulu endaweni eziningi. Sinanzelela ukuthi Plumtree ngale kubo bulilima abantu sebesijabulela kakhulu, sesiphakeme. Kuyatshengisa ukuthi silibandla elikhulayo njalo silibandla eselithenjwe ngabantu bakomthwakazi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngamakhalanga, ngabesitongeni, ngabesivendeni, wonke umuntu sephakama ukuthi nanti ibandla labantu. Sesibonile futhi khona le kubo Midlands sesile support enkulu, kubo Silobela, kubo Lowagwelu, abantu kubo Njombe bayaphakama, baphakamela ibandla labo. Kanti la kusendala ezinjengabo Bhinga sesibone abantu bephakama futhi besiza bezojoyina ibandla labo, okuyinto esisibonisa ukuthi hayi abantu sebethethe ithemba labo balinika imthwakazi Republic Party, ngoba bebonisa ukuthi ibandla elinjengeZANU-PF lebandla leMDC abasabathembi, ngoba la mabandla omabili aze ukuzophuca abantu bakomthwakazi abathathela ama-resources abo, angabenzi nje abantu abangufanele ukuthi ngabe lawo bayingxenye yeZimbabwe. Yona iZANU-PF leMDC nxa bekhangela abantu besiNdebeleni babona abantu bokusetshenziswa nje ukuthi kungadlula ukhetho bese bebadamba, siphile nje njengama-second class citizens ezweni lethu.
Lingathi uxhaso elilalo elizweni luningi yini? Siyayisibone olunye ebulenjini, ngabantu abavotayo yini lawo?
Imthwakazi Republic Party emkhonweni weMathebeleni leMidlands ngathi mina kathesi iyalida kuma-political parties wonke akhona eZimbabwe, ukuqela yona iZANU leMDC. Imthwakazi Republic Party ihamba phambili. Umahluko osiwulethayo phakathi kwabantu bakomthwakazi ongalethwa ngamanye amabandla yikuthi silibandla kuphela elikhuluma ngoku-empower abantu bakithi politically, liba empower kwezomnotho. Uzolanzelela ukuthi iMathebeleni leMidlands kuyindawo enothe kakhulu kwezenjiwayo, esingathi igolide lama-minerals wonke ongacabanga, ama-tourist attraction centers lakho konke. Kodwa lo mnotho awudliwa ngabantu bakomthwakazi, udliwa ngabantu beMashonaland kumbe ngithabo eZimbabwe. Silibandla eseliphume edandalazi lamayegcekeni lafundisa abantu ukuthi hayi kusamele siphakame sizibuse ezabelweni zethu, umnotho wethu udliwe yithi thina abanikazi bawo. Sinanzelela ukuthi 60% of ama-resources aphethe ilizwe leZimbabwe wonke avela emkhonweni weMathebeleni leMidlands. Kungakho-ke abantu sebeqalisile ukusizwisisa, sebeqalisile ukusukuma beme lathi besilandele, ngoba bebona ukuthi silibandla elingalandanga ukuzopolitika kodwa silibandla elibuye ukuzobakhulula phakathi kwalolu cuku abaphakathi kwalo. Okwedlula iminyaka engu-41 ilizwe leZimbabwe kuthiwa liyazibusa, thina ngapha emkhonweni weMandebeleni singabantu abasancindezelekile kakhulu.
Lowo umnumzana Mpondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Istudio 7 isanda ukuxoxa lebandla lezanu PF lona elithi liqala ngokugxila ezabelweni lapho elakha elithi ngama-cells okuqinisa leli bandla. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown sokuzilethele ubunzima ngoba zingasoze zenelise ukungena emadolobheni lapho ezithola khona imithi kanye lokudla okule ntengo ephansi. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi lathola nzima ukufika emadolobheni akenye lapho kuvalwa ilizwe kwakuqala okwadalwa ukuthi kube lukhona ukuthenga ukudla kanye nemithi. Unkosikazi Shelina Moyo oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi lokhu kuzaletha indlala emakhaya.
Ukudla kasilakho okwanele emakhaya. Ukuze sithole ukudla kumele sigade siye ezikhiweni lapho kulabantu abaningi okuhlangana abantu abaningi ngoba imali asilayo ukuthi singathenga emakhaya ukudle kusanele ngoba emakhaya kunjani kuyadura izinto kazibambeki. So ikho kwenza ukuthi size sisuke emakhaya siyedinga ukudla esikhiweni ngoba esikhiweni ngahamba izitolo ziningi ngiyenelisa ukuthi ngikhethe lapho kule price enganingcono ngiyenelisa ukuthenga ukudla okuzakwani ezizakwanisa ukuthi ngikudlele emuli yami ekhaya.
Amazwi la agcizelelwe ngukosikazi Bethu Mlilo esine njalo isakhamuzi sesitezi.
Lapho kumele sihambe khona kulapho esithola khona ukudla kumele siye emagwanda siye kobulawayo siye endaweni ezithiyeneyo. Siyasothi posi zahamba sithini kade sokubisele labantwana emuva esikolweni bahleza abantwana asisakwazi ukuthi abantwana pho bazathini ngoba impilo yabo isesikolweni lapho kumele bavuse khona ingqondo kade sikwazi abalokuxhwala babe yizigangi babe babathini bakithi sithwele nzima bakithi ngalo mkhuhlane sikwalothi uzaphephela ngathi.
Umnumzana Gabriel Uphondo oyisakhamuzi semawane uthi sokunzima ukuhamba kulezi nsuku ngoba ezinye izimota ngaphandle kwezenkampani ezupco zingasavunyelwa ukuthwala.
Izitolo lapho i-lockdown le iphambanise kakhulu ngoba izitolo sezivalwa ngo-3 kukanti 3 o'clock yisikhathi sokuthi abantu sebehlela kathi sezitolo ukuthi khona bathenge 3 kusiyathiya ama-4-5 isikhathi sokuthi ibhizinisi iyabe sihamba lapho. Manje nge-lockdown le yayisiphazamise kakhulu kuthi lezi mota lazo zizokuyafika Gwanda lapho esithatha khona amaphilisi imota kuhamba uzupho kuphela. Manje uzupho bahambe ebusuku badlula ngo-6 bangakuchiya ngo-6 vele sokumele ihlale uzohambe kusasa khonapho namaphilisi ayabe sephelile.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Ntuwane uthi imbiko yokuvalwa kwelizwe ujume abaningi.
Ukudla i-lockdown le ifike njengaleyana yakuqala ijumile abantu. Abantu benabile bengasadingi ukudla lokhana kokuthi babuthelele asazi ukuthi sizakwenza njani ngoba ukudla kutholakala emadorobheni phela. Abanye bavalelwe basemadorobheni khonale akusamelanga babuye emakhaya. Ngikhuluma amabhasi awasabuyi kulobu zimo obunye obumangalisayo.
Ngaphandle kwalokhu uthi iningi lezakhamizi kalikahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gciwane.
Into ehluphayo abanye bathe sebesithi babuyele kwesibili umuthi ubungasekho. Abanye bathe sebesithi bahamba bayahlatshwa bafica umuthi ungasekho. Abanye bahlatshiwe amakhadi abawatholanga. Osekusethusayo ukuthi pho phezu kokuthi abanye abahlatshwa ngashiyo intando yabo baselimithi. Abanye abaphindwa ngashiyo intando yabo baselimithi. Abanye abalala makhadi obufakazi abantu bayakhohlwa.
Edolobheni leGwanda amajekiseni okwenqabela iCOVID-19 ayasilela njengakwezinye indawo zelizwe. Umnumzana Wellington Nare isakhamuzi eGwanda uthi uhambe eklinika izolo elenjonge ukuhlatshwa lijekiseni waziswa ukuthi ayikho.
Usoya lijekiseni kusho ukuthi kungena uma ingaqhuba inyeko eGwanda sabana amakhesi amaningi kakhulu COVID-19 iningi labantu bazalelwa ngabengahlatshwanga. So isikhathi sokuthi ubaseduzane kwethu kwe-Bedbridge border kusifaka at-risk ngoba vele njengoba sibona kule variant yana e-South Africa esilokhu esilwisana layo ingakapheli. Kukhona ama-variant amasha e-COVID-19 lokhu ebuya nala aku-risk kakhulu.
Ngolwesine uMongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko ukuthi uhulumende uthola amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngempela viki wathi amane ayizigidi ezimbili ayeza kunsuku ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Lamhlanje weziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim eMbokodo elwela amalungelo abesifazana abahlala kwele South Africa ngesikhathi lelo lizwe seliqinise iziqondiso ze-lockdown yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 osokubangele ukuthi iningi labavela eZimbabwe limiswe umsebenzi. Lokhu kuthinta imizi emningi kwele Zimbabwe ethembele kulabo abase-South Africa.
Kodwa singathi baningi kakhulu yini abavela eZimbabwe kuyibo abaphathe umsebenzi lo.
Abantu baseZimbabwe lapha eSouth Africa amazinithi ngithi badumba ukuthi babasebenzisa umsebenzi yena le yama-restaurant ba namabhar. So iningi labantu baseZimbabwe basosisi baseZimbabwe abaningi basebenza kuwona la ma-restaurant. Yiyo ifield yabo abasebenza kuyo kakhulu. Ngombono i-COVID-19 abanye abantu bengabhekana ngokwezempilo. Kodwa yena i-COVID-19 ngokwayo iphazamisa yonke into nje. Like ekwezempilo siyakubona abantu bayagula, abantu bayafika esenza ukuthi bayafa abanye abantu. Kodwa ekuphileni nje labantu labo noma ungaguli. Ku-affected i-COVID-19 ukuba khona kwayo. Isenze ya-infected u-affected u-COVID-19. Ngawo noma ungabe ungaguli, ulahlekelwe ngumsebenzi, usugula nangokucabanga ukuthi uzodlala uzophila kanje. I-COVID-19 ama-aspects amaningi empilo nje. So ayiyakuthi asikho ngokuthi uphila kuphela futhi kuzogula. No. Ubuningi okuphazamiswa yiba khona kwe-COVID-19.
Ungabaxwayisa uthini abesifazane abasebenza khona ngapho kwele South Africa ngalesi sikhathi?
Mina engingakuxwayisa abantu, ikakhulu mina ngizokhuluma ngisho omama baseZimbabwe abahlala lapha e-South Africa. Okokuqala ngizothi i-COVID-19 yinto ekhona, sesiyibone sesiphuphushe sesiseminyakweni esibili siphinde i-COVID-19. Yinto ekhona. Abantu abalandeli imigomo yonale ebekwayo ukuze sizame ukuthi sizivikele njengabantu ukuze futhi le misebenzi yethu ephelayo iphinde ivuleke sisebenze sisebenzele abantwana. Kumele thina kube yithi silandele imigomo ukuze igciwane le-COVID-19 lingathi liyehla. Njalo uma kubuya ukuthi abantu bazahlatshwa behlatshelwa igciwane leli lapho ukuthi bevikeleke. Abantu abangabi nezinkulumo ezinhleleni mayelana nokuhlatshwa kwabantu, abantu abahambe bayohlaba silendlela ngoba sivumile sihlatshelwe singamaZimbabwe zilapha e-South Africa. Abantu abahambe bayohlaba i-vaccine ukuze ukuthi sivikele sonke i-economy lendawo ukuze siphile.
Lowo ngunkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso yeZim eMbokodo esixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Sihlaziya ukwenzakala kwele Swaziland.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ngiyabonga babuGande, ngiyabonga njalo lakubalaleli bakho. Ngisithi salibonani lonke.
Ungasela ukuthi ubona njani okwenzakala eSwaziland nxa sikhangela ukubana inkosi iphakathi kobunzima okuthiwa ubangelwa ukuthi kayiphathi kuhle abantu. Ukubona njani wena?
Siyakuzwa njalo silalele lathi zona izindaba lezi eziphuma eSwathini. Siyezwa njalo ukuthi abantu bayakhala bathi ke baphathwanga kuhle. Empeleni khona kuvele akuqondanga ukuthi abantu bangaphathwa kuhle. Abantu kumele ukuthi baphathwe kuhle, ikakhulukazi ngaphansi kombuso wobukhosi. Yikho kodwa kangilawo kakhulu engingawathi mina ngama-point, ngoba kathesi silama-points lawa esiwezwayo, kumbe ngithi amaphuzu lawa akhulunywayo kakhulu, kodwa eceleni lobukhosi singezwa lutho. Kanti-ke le mpilo nje yakhona ngale, hhayi angilalwazi ngayo kahle. Loba nje mina ngikholela ukuthi inkosi yona kumele ukuthi iphathe kuhle abantu, akumelanga ukuthi abantu bahlukuluzeke ngaphansi kobukhosi.
Lapha manje singasola ubukhosi kumbe sisole umuntu oyinkosi?
Babugande, ungakhangela kakhulukazi empeleni ubukhosi bungeke busolwe. Kodwa ke umuntu, nxa kuyikuthi umuntu wenza izinto ezingalunganga, lo muntu nguye okumele ukuthi asolwe. Ngoba kathesi kunje asiyondaba yobukhosi, ngoba kathesi kunje kuma democracy wona lesikhuluma ngawo, kuma elected leaders wona labavotelwayo, kuneke emazweni lapha abantu abadubeka khona. Kukanti ke ziningi futhi indawo lapho kulamakhosi khona. Kathesi silabo Dubai bonke laba, abantu bahlezi kuhle khona ngale baphethwe ubukhosi. Kanti ke futhi silezindawo eziningi kakhulu abantu abakhala khona ngama leaders ona lavotelweyo. Pho ke ngalokho angeke sisole ubukhokheli, kumbe ngathi mina ubukhosi, kumbe ngithi ukuvotelwa, kodwa sisola lo muntu oyabe phethe abantu ngendlela engasiyo. Ngibona sengathi abantu bakithi khonapho labantu bonke jikelele kumele ukuthi bakunanzelele ukuthi khona ukuphathwa kwabantu kuya ngomuntu, hathi ngobukhokheli obukhona engingakuthi mina ubukhosi kumbe wona lama democracy okukhulunywa ngayo lawo. Manenga amazwe kathe siyavele ethwele nzima, abantu bethwele nzima beyibo abathi bavotele lowo muntu. Pho-ke ngalokho-ke ngithi hhayi, akumelanga sisole ubukhosi, kodwa kumele sisole umuntu nxa kunguye ongaphathi kuhle abantu.
Khonokhu okwenzakala eSwaziland akusoze kube lo mthelela na wokuthi abantu basole bona ubukhosi?
Khona impela kulawo umthelela sivile, ngoba abanye abantu kathesi ubezwa sibe sithi hhayi, into zobukhosi lezi zimbi, ngoba kabakwazi ukwehlukanisa ubukhosi lalabo abantu abaphethe ubukhosi. Yikho ke ngaleyo ndlela babe sibesuka sibebambanisa. Kodwa okumangalisayo nje wananjilo nje ukuthi khona okumangalisayo ukuthi kuma-democracy wonala bakhona abantu abathwaliswe nzima. Silama leaders kuma-democracy zonala ahlale iminyaka esifika kumashumi amane, sikhangele khona phezimbapho kade kuvotwa, kodwa abantu bekhala insuku zonke bethi bona kabaphathwanga kuhle.
Okokugcina, ungavaleli abalaleli
abantu bakithi mthwakazi omuhle, ngiyazi ukuthi kathesi ziningi izindaba esizizwayo ezivela kuboSwaziland. Ngiyazi ukuthi abantu bakithi abaningi abanye sebecabanga ukuthi hayi, umbuso wobukhosi kusho ukuthi kawulunganga. Hayi, umbuso wobukhosi ulungile kakhulu. Yebo, yebo, kungaba lo muntu njengobana sikhona la kuma-democracy zona lokuthiwa intando yabantu, ukuthi bakhona abanye abantu abathi lingababeka ezihlalweni babe sebesenza izinto ezingasizo. Kodwa ngalokho-ke angeke sisasole umbuso, sehluleke ukuthi sehlukanise phakathi kombuso lobukhokheli. Yikho bantu bakithi-ke ubukhosi yinto eqakatheke kakhulu. Ubukhosi kumele bube yibukhosi babantu, inkosi ibe yinkosi ngabantu. Nxa inkosi ilamba, abantu bayo kumele balambe. Nxa inkosi ihlutha, abantu bayo kumele basuthe. Yibo ubukhosi esibaziyo lobo.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi yecubungula ezamasiko, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
zingakehlukani ngesikhangelo ebesikhokhela. Umthetho wandaba we-Constitutional Court wakwele South Africa usuvumile ukuthi ulalele izikhalazo zikaMnumzana Jacob Zuma ongumongameli walelo lizwe, okutsho ukuthi kaseyikubotshwa kwamanje njengalokho obekukhangelelwe. Iningi lithi lifanele uhulumende avule ezinye njalo indawo emphakathini zokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19, yona elokhu imemetheka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.